sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lishona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithibili mhlaka 5 kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi.
Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhonona ngodaba lweholo.
Siyacela bantu bezimbabwe umsindo awulunganga, wonke umuntu engakwazi ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo, khathesi sesicela kube le-peace ezimbabwe. Uprezidenti wethu uyalungisa izinto. Akula izinto ezingaphongi ukuvuka seziningile nge-one day.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi lanxa bezwisisa ubunzima uZulu abhekane labo, kumele abantu baphe umongameli Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Elephilithane lithi kaliseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano we-Commonwealth, njalo lithi lilakho ukujezisa iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezintsha. Lamhlanje ntambama ngezikhathi zabo 9 emelika, umongameli Donald Trump uza kwethula imbiko eqakathekileyo phansi kohlelo lwe-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhala ngokuthi iholo labo lincane kakhulu, njalo bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika. Ukukhalala umsebenzi lokho kubizelwe izinhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ezimtha kanye le-PTUZ. Abafundi abaningi baphendukisiwe esikolo namuhla ngoba bekungafundwa kungela babalisi. Kubika uGibson Bebe.
Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Takawafira Jowu, uthi nani lababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga ukuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMathebeleland, iMashonaland kanye leHarare, iGweru, leMasvingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa, 75%.
Uzo uthi njengababalisi bakhathazwa imibiko ethi ezikolweni zebaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengoluzembusazwe.
The political party at the particular ZANU-PF was sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa okusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenza. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni, ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
iningi labazali veze ukhathazeka ngesimo esisezikolo besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. Umnumzana Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhalazo zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa yizifundo.
Amatisha afundisa kathesi ezikolo akula sivumelane esisibe sabakhona naphakathi kwabo nohulumende, and thina kuya sihambanisa sibili kuyasiafekta njengabazali. Xa umntwana iyaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kutho woni khonoko ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilutho. Sesicela kanti uhulumende sibile ngaphathisa sibile kukhulumile amatitsha la behlangane phakathi bencedisa abantwa bethu ngoba akulunganga nxabona.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeziyokuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Amatisha bakithi kumele bengezelele lokhu zena imali ngoba abantu abethu bazafeyila bayapasa njani nxa ababalisi bakhona bengelokhu bengathabi. Asazi inxenye bazavumelana kodwa okukhathesi abantwana bayasafa, they're the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Vima uthe uhulumende uzaphuma lenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelede. Kodwa lokho akudonsisanga ababalisi bona abathi abasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars 1,200 nxa behlawulwa nge-RTGS 1,200 kumbe ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, bushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo bebandla lezano PF bathi lanxa bebuzwisisa ubunzima obubhekane lelizwe, uZulu kumele aphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ngasikhathi sinye kulequla labazibiza ngokuthi iCitizens Forum abathi bazathathela amanyathelo abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, ikakhulu abamazwe angentshonalanga ababethesa umlando wokutshotshozela udlakela kuzehlakalo zokubhidlizwa kwempahla ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini kumaviki amathathu edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo bezanu PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano nentatheli zindaba emahofisini awezanu PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanu PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Lokhu kutshengisela kuthiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athoba minwembili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lwezanu PF ngomunye wenkokheli ebekulo mhlangano, yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanu PF and izanu PF ayinazithutha. Izanu PF inabantu abacabangayo abathanda iPF, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le-head on sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda umsindo ukuthi no, next time siyalipha i-warning. Lingachabanga ukuthi liyenze khonokho, libe wazi ukuthi alisoze litshayisane mbende security but ngama-youth ezanu PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela kobulawayo kuselivinisho kuma-western suburbs Abu labantu bagada bese town ukuthi ethengisingwa. Babe becabanga ukuthi bengabulala amashop kusasa kuzabangcono but impilo sinzima kibo. Sesegada $4 bese town esiyathengisingwa se $2. Siyacela bantu beZimbabwe umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokweli ukuyenzayo. So thina zalibukela lisenza khonokwela kwenzayo. Khathesi sesicela kube nepeace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulani izinto ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo abomanyano we-Citizens Forum bona bathe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokuthengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rory uchasisele umhlangano lentatheli izindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ungasiyazi ukuthi kathesi kulabantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizens wonke okwawonakalayo sisibambeni sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe nalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe bekhona ababejojozela.
Into mase zingalunganga sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-state force, kwakunabantu ababe-responsile ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why babona abantu basebelalana abantu beluta kuma-shops abantu besenza into ayisingazaziyo thina lapha eZimbabwe which ukuthi khonokho aso kwenza kwamaZimbabwe wethu lokuya.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezibalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Setelechara, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye namanye amahofisi. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende weleBhilitane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kulandela ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasosha lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe ase-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ekhuluma emhlanganweni wePhalamende yakweleBhilitane wobuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Asizweni amazwi akhe.
As of today, the UK would not be able to support that application because we don't believe that the kind of human rights violations that we're seeing from security forces in Zimbabwe.
LeBhilitane ngeke lisekele ukubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Muva uchuku esilubone lusenziwa ngabezomvikela ebantwini kayisilo chuku esikhangelele ukulubona lusenziwa lilunga leCommonwealth. Mina ngicabanga ukuthi kulapho abomakhelwane beZimbabwe abafana labo Mozambique kanye leSouth Africa okumele bangenele khona baqondise uhulumende weZimbabwe lapho aphazama khona indaba zokuhlonipha amalungelo abantu.
Unkosikazi Baldwin uveze njalo ukuthi eleBritane lifuna izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZimbabwe ngumanyano we-European Union ziqhubeke zikhona. Wengeze wathi kuleziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingekho kuluhlu lwezijeziso abalakho ukuzethesa lezi zijeziso.
The process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Yes, so what I say is, Kumwe, Butini is Jesuso, is it is by Zimbabwe, Mumanyano, EU, the Suswe, Kumbezi Kubeg, the corner, is free. Jenga Lebilitani, City, Iskati, so what Sula is Jesuso Lezi, Gasia Fee. Ngokusukuluzwa kwabantu esibonileyo silakho ukuqhelisa uluhlu lwezijeziso njalo sijezise labanye abantu abatsha kakade bengekho kuluhlu lwezijeziso.
Ukuhlaziya udaba lolu sixhume incwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi uhulumende weZimbabwe uzigwaze ngowakhe ngokubulala lokuhlukuluza uZulu. Othi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba ikakhulu lawo afana leMelika leBhilithane isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yibusela, abahlonipha inotho yesizwe, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho ke nxa ngabe iZimbabwe ingasahambisani lalokho angikulandlela yokuthi buyele ku-Commonwealth. Asikhumbuleni ukuthi khona 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi yekhishwa ngokuba yakwase kuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenzwa into engakazi wayibona kubulawa abantu kusenzwa zonke izinto kungahlonishwa ukhetho lomthetho lamalungelo abantu. Bekulethemba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi ukuthe ekuphumeni kwamgabe ngo 2017 bekulethemba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa ke ukuba kwenzeke khona lokho kudingeka yona igovernment yeZimbabwe iqale ihloniphe iconstitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilithane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho kwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu bengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaya emgwaqweni lokhu ebetshaywa ngendlela okuthandwa ngayo, lokhu esibona abantu besenziwa into embi okunye okumangalisayo kungahlonitshwa umthetho. Ngokunjalo-ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahloniphi i-constitution yakhe, ongahloniphi imithetho yakhe, bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima ukugeza abantu abanje, kunzima kakhulu. Esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingagcina zithinta abantu bezimbabwe abaphakathi kosizi, kungabi ngezinjalo. Kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu, zingachaphelela kancane ebantwini bezimbabwe, zingabathinti lakancane abantu bezimbabwe, ziqondane lalowo ongahlonipha amalungelo abantu, ziqondane lalowo obusa ngokubulala, ziqondane lalowo obusa ngokweba, ziqondane lalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekubulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezomvikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungaxhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Akuhlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 PM. Bye bye.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lamhlanje ntambama umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzakwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo owe-State of the Union address edalele ephalamende elehlukileyo kunalelo ethule kulo nyakenye. Leli dale selilawulwa ngunkosikazi Nancy Pelosi owebandla eliphikisayo elama-Democrats kulandela ukunqoba kwaleli bandla kukhetho olusanda kwedlula. UTrump wethula lombiko ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwebandla lamademokrasi lebandla lakhe lama-Republicans phezu kwemali yokwakha umduli emngceleni weMexico okubangele ukuvalwa kukarhulumente okwesikhathi eside. Inhlanganiso ebona ngezamalungelo ezemvelo eSouthern African Resource Watch ivika ukuba umsebenzi wokwemba ikopa kwele Zambia kawuncedi kangako uzulu ohlala endaweni ezilemigodi yekopa ngoba inzuzo ingaphenduki kulezo ndawo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngomnotho oqhubeka ukugudeka. Abanye sebephila ngokupheka amaqebelengwana kuthi njalo abanye sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla. Esokule ntengo ephezulu abangayenelisiyo. Okwamanje isinkwa sibiza amadola amabili lenxenye $2.50 kuthi inengi labantu kalitholi limali. Kusenjalo asesilela futhi amafutha ezimota lobanje uhulumende esithi sokulohlelo lokuthwala abantu ngamabhasi ezubuko emadolobheni. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha kumele ibe le mali efika phose ikhulu lamadola $800 ngenyanga ukuze babe lempilo engcono. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Busisa Moyo, usomabhizimusi ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho.
Ngokubona kwami into yokuqalayo ukukhulumisana kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke into ekuthane le indaba zomnotho ukuthi sizophatha njani, kodwa kumele kube lezinye izinto eziqokoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali leya phansi lemali ngejikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sikhupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phansi emkambo lo wokuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele isizwe leyo mashinazana.
Pho kwenziwa njani khona ukuthi kulungiswe moya?
kuyakhulunywa baba ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-1 siye ku-1-4 bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu lentengo yezinto ingasuka nje kube yisavunguvungu isavunguzane sokukhwela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana ukuthi sizawuphatha kanjani, kube yi-program eyama-9-12 months ukuthi siya ngapha, yiko esikuxwayisa khona. Ngoba lokhu isivalo lesi imbiza leyisibila ungabulokhu inqunde sele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note into encane ngoba into enkalakaza yila ama-balance okuthiwa o-RRTGS. I-bond nxa selikhangele nganye i-circulation iyabe kule 400 million but lawa ama-electronic balances imali esithi RRTGS le leyo itshaya kuma-11 billion yiyo yinkalakaza. Lokhu ngumdlwana lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana half isemabhenki, 200 million yaziwa njengamabhenki. So imali encane kakhulu esekulethakhe. Into ekhathazayo yile imali inkalakatha esithi ngama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka phela khonokho.
Ye, kule ndlela sesiye saxwayisana lo professor ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili. Kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje amapensheni, amakhampani, uhulumende kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sisizwisisane ukuthi sesisenzayo kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani njani. Sikhulumisane nje into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka asiyo nto okumele siyethule. Kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo sokuphatha sasora ubalansa then ubugcwelegcwele of course yenye into ephambanisayo yenza ukuthi izinto singakhanyi.
Ngathi ke khonokho ke nxa sikhuluma ngobugcwelegcwele moyo siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu, kodwa kudala abantu baxazi ukukhuluma ngakho abakuhulumende indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugcwelegcwele buphathwa kule mbaxa ezimbiwe kulalowo othatha imali nalowo onika imali and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo kungela muntu okwaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngaphela. So yikho kuhluphayo, kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi ukuphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise afutela sikhathi.
Ye, kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona
kumele siluphathe 2023 kasingeke siwubambe nxa singakulungisa.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani?
Angenxa umkonomi awumkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele sihlale phansi sibili sixoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa ngoba angiboni ukuthi singakuyekela kunjalo sithi hhayi asibeni sihamba kunjalo. Hhayi, sesifike naphana sibile ukuthi sokumele kuhlale phansi kukhulunyiswane, kuzwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe ngoba ye lapho esesifike khona sibabe sisebenza sesike uma-10 years kulolu hambo sesifike laphayana sinele ukuthi kuvumele kukhulunyiswe kulungiswe
njalo asho ukukhuluma kuphela. Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lalakade
ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi baqale ukhala la umsebenzi namuhla. Uhulumende weBrithani uthakaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.